I-Financial Intelligence Unit ayingachithi isikhathi emsakazi ngoba akulalutho olufihlakeleyo lokudingisiswa. Ngena phose kumavinkili wonke amakhulu uzathola ukuthi bonke abehlukananga le rate ye 200 zim dollars to 1 US dollar ngokuya ngapi. Ukuthi izitolo zisebenzisa le rate ye 200 to 1 US dollar yimbuzi ephakamise umsila msakazi. Ayibuzwa ukuthi ngeyini. Ngakho ke iRBZ kayivume ukuthi ngeshortage ye foreign currency kumabhanga. Lolu hlupho sizaqhubeka silalo.
Ezinye ingatsha zikahulumende zikhanya zisebenzisa i-exchange rate eyomkambo wensitha. Ngoba nanku amapolisa sibone ememezela kumaphephandaba ukuthi azathengisa izimota zawo ku-auction esebenzisa leyo exchange ephezu kwale efakwe nguhulumende. Athe ngemva kokuchaywa inkundla yeZim Live aphenduka sesithi hayi kube liphutha lokho izimota zawo zizathengiswa kusetshenziswa i-exchange rate kahulumende. Ungathini ngalokho?
Kuveza kamhlophe nje lapha ukuthi uhulumende udlala umacathelana lozulu ngoba kanti amapholisa abeza kwenza njani ukusakaza kunkundla zemidiya ezitshiyetshiyeneyo ukuthengiswa kwezimota zabo ngerethi yomkodo bese bejika ngemva kwesikhatshana bese besithi kube liphutha. Hayi, ngiyagcizelela ukuthi kakulaqiniso ke kulokho. Bavele yiyo irethi abayisebenzisayo kungatsha zikahulumende ezitshiyatshiyeneyo.
Kuyini ongakuxwayisa uhulumende ngodaba lwe-exchange rate lolo?
Engakuxwayisa uhulumende ukuthi i-exchange rate iloko yama kakhulu kulokhu esithi thina i-productivity lama-exports esiwenzayo njengelizwe sithengisela ke amanye amazwe. Ngakho ke siyasilela kakhulu njengelizwe kuleso sigaba. Kanti ke njalo uhulumende kavale imbobo ezivuzisa imali etholakala kwezenjiwayo. Yonke imali etholakala kwezenjiwayo iye ezikhwameni zikahulumende ngoba sibonile kanenginengi abantu bebanjwa kuma airports lapha bethwele izitina zegolide, abanye baze bayebanjwa sebe kuma airports akubomakhelwane. Singathengisa kuhle ezenjiwayo imali yonke ezikhwameni zikahulumende siza kuba ke lama reserves eneleyo ku RBZ ngokwayo lema bank ngokwawo bese kusiba ke ukuthi i-foreign currency ingenela emabhenki akula ozagijinyiswa kumbe ozagijima ngoba i-foreign currency nxa uyifuna uyabe usizayithola ke ngokwaneleyo emabhanga.